So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngomvulo mhla ka 17 kuNcwabakazi 2020 ngontungameli Nkumo endabeni zekuseni lamhlanje. Inani labantu asebebulewe ngomkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe likhwelile njalo izolo laya ku-132.
Akuna muntu vele osebenzisa ubuchopho bakho ongangayisoli into ekhulunywe nguminister uMtsangwa ekhulumela i-government yeZimbabwe.
Umphathintambo wokwethulwa kwemibiko unkosikazi Monica Motswangwa uthi uma ngamazwi akhe okuthuka abafundisi beRoma wona asolwa ngabaningi besithi alakho ukuphehla inzondano phakathi kwamashona lamaNdebele.
Kambisadaki izafuna ukuthi kuze kufa abantu abangaki, kuthunjwa abantu abangaki.
Umanyana wesadaki uyahlangana namuhla inengi liwuchothoza ngokwehluleka ukuphatha udaba lweZimbabwe. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Inani labantu asebebulewe ngomkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe likhuphukile njalo izolo laya kukhulu elilamachumi amathathu lambili 132 ngemva kokufa kwabantu ababili. Ugatsha olubona ngezempilakahle luthi oyedwa wabantu laba ngowakobulawayo kuthi omunye ngowe-Manicaland. Ababanjelwe umkhuhlane izolo bangamachumi ayisishiyangalombili lanhlanu 85. Ngaphandle kwabane kuphela abavele lomkhuhlane lokwele South Africa, abanye bonke bawuthole khonapha elizweni. Lokho kukhuphule inani lasebefunyenwe bele coronavirus eZimbabwe laya ku 5,261. Asebesindile bakhwele ngamachumi amane lanhlanu baya ku-2092. Ezwekazi le-Afrika kona inhlanganiso ye-Africa Centers for Disease Control and Prevention ithi umkhuhlane lo usubulele abantu abangu-25,356 njalo wahlasela abangu-1,110,053. Emhlabeni jikelele usubulele abangu-772,284 njalo wahlasela abangu-21.7 million. Umphathintambo obona ngokwethulwa kwemibiko kuhulumende unkosikazi Monica Motswangwa uthi uma ngamazwi akhe okuthuka abafundisi besonto yeRoma wona asolwa ngabantu abanengi besithi alakho ukuphehla inzondano elizweni phakathi kwabantu bohlobo lwesiNdebele labesishoneni. Umutswangwa wethule umbiko ngomgqibelo esola iZimbabwe Catholic Bishops Conference ngokukhuluma phezu kokwephulwa kwamalungelo oluntu okubikwa kusenziwa nguhulumende weZANU-PF. Sithi abafundisi laba balomoya omubi njalo basetshenziswa izitha emizameni yokugenqula umbuso weZANU-PF. Abafundisi laba basole njalo uchuku abathi lwenziwa nguhulumende kamongameli Mnangagwa ebantwini besithi luhambelana lolwabakhona ngesikhathi segugurawundi. Ephendula kumbiko awethule emisakazweni kahulumende uMotswangwa ujonge umholi wabafundisi laba uArchbishop Robert Ndlovu Olindebele esithi ngokuvusa igugurawundi uzenza yena umkhokheli wamandebele azibona engcwele wona athe malutshwana eZimbabwe. Ngesikhiwa umutswangwa uthe he wants to posit as the leader of the Russia's Ndebele minority by feigning the psychosis of tribal victimization. Uphinde wafananisa uNdlovu lo Archbishop Seromba wakwele Rwanda yena athi wachojozela ukubulawa kwabantu kulelo lizwe kumpi yemihlobo ngo-1994. Inhlanganiso ezigoqela iZimbabwe Lawyers for Human Rights, iZimbabwe Human Rights NGO Forum, iLaw Society of Zimbabwe kanye leZimbabwe Christian Alliance zethule imbiko yazo zisola kakhulu umutswangwa njalo zisekela uArchbishop Ndlovu leZimbabwe Catholic Bishops Conference. Abanengi bathi umutswangwa kumele axolise ngamazwi yakhe njalo bathi uhulumende kumele achiyane lokwephula amalungelo. Kodwa umutswangwa utshele iStudio 7 ukuthi uma ngamazwi yakhe njalo kasoze axolise. Ebuzwa ilumsakazo ukuthi akakunazeleli na ukuthi umbiko wakhe usudale ukufuthelana okukhulu. Umutswangwa uthe amazwi yakhe ajonge ukwakha hatshi ukwehlukanisa abantu ngemihlobo. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso yokholo lesiKristu njalo ilwela amalungelo eHabakuk Trust umnumzana Dumisani Nkomo.
Abezinkolo abamachurch balomlando wanxa sikhayela iBhayibheli lithi kuqakathekile kumqoka kubalulekile ukubana sikhulumele labo abangelaphimbo. Kumele siqhubeke ngakhona lokho. Uma uhulumende esona sizamtshela ukuthi uyawona. Uma ephambanisa siyamtshela ukuthi usuphambanisile. Njengoba uNathan wayekhuluma etshela uDavid ukubana nguwe owathatha imvana yendoda engelalutho. Lathi namhlanje njengabamandla sithi yini eliphambanisineyo, yini elixabanisa abantu, yini elabulala abantu, yini elithumba abantu, yini eselibhidlize ilizwe leZimbabwe, yini eseliphambanise abantu besizweni seMatabeleland. Umbhalo uyasikhuthaza ukubana sibe luphimbo silwele labo abangenelisi ukuzilwela, silwele amalungelo abantu singakhethi ukubana bavela kuwaphi amabandla ombusazwe. IMDC layo ingenza njalo, iphambanise. Njengaba amabandla siyakhuluma sithi yini elonayo, yini eliphambanisayo.
Abantu abanengi sibone bebambana besola kakhulu amazwi kamutswangwa kungakhathalekile ukuthi umuntu ulishona, umuntu ulindebele, ulikhalanga, ulivenda, ulitonga. Ubona amazwi la elakho ukubangela ukwehlukana kwabantu yini ngemihlobo elizweni?
Yeah, inkulumo le enxele iza phambanisa kakhulu sibili ubudlelwano phakathi kwemihlobo ethiene ikakhulu amaNdebele labesishoneni, ngoba khona lokhu kuvusa amanxeba amadala. Ngoba nxa sikhangela nje gathesi endaweni eziningi igugurawundi yaqhutshelwa phambili, nxa sikhangela indaba yemisebenzi, sikhangela njalo ukwaba komnotho welizwe, lamazwi la bona azaxeka axabanise abantu. Kodwa kuqakathekile ukuthi sinanzelele ukuthi iZANU-PF vele yaqala khona lokho kudala, vele libanda lombangazwe eladalwa ngokukhethana ngo-1963, baqhubeka ngohlelo labo lokukhetha ngo-1979, bekhanda i-grand plan yabo, baqhubeka njalo ngo-1983 ngegugurawundi, baqhubeka njalo ngemva kwalokhu behlukuluza abantu base Matabeleland, bebancitsha amaxesha lamathuba ubana babe lomnotho bathole imisebenzi.
Umnumzana Dumisani Nkomo ngowenhlanganiso yeHabakuk Trust. ukuhlaziya lolutaba sixoxele ngcwethi kwezombusazwe umnumzana efidlela Ncube.
Akuna muntu vele osebenzisa ubuchopho bakho ongangayisoli into ekhulunywe nguminister uMtsangwa ekhulumela igovernment yeZimbabwe. Lento ayikhulumileyo igangile, ukuhlambalaza amaNdebele yikuganga, ukuhlambalaza umfundisi omkhulu weRoma uRobert Ndlovu, uArchbishop Robert Ndlovu yikuganga. Abantu besindebeleni, abantu bemathebeleni abafanelanga baphathwe njengezintandane. Ukuthi ungathuma abantwana esitolo kule ntandane phakathi kwabantu abakho bangaphuza utshaya intandane, ungabathuma emasimini baphuza utshaya intandane. Yikho okwenzakalayo. Usayine istatement elabanye abangu-7 ukhethelwani yena yedwa, wenzeni? Kuveza kahle kamhlophe ukuthi ilizwe leli libuswa ngobandlululo, kuzondakala umhlobo othile bezonda umhlobo wabantu bemathebeleni zonda amaNdebele. Yinto engafanelanga yamukeleke yona leyo, kumele iphele, kumele inqotshwe, otherwise ilizwe leli kaliyindawo, liyacina lidilikile lingasekho.
Yena uhulumende weZimbabwe kuyini okuhluphayo ukuthi azinuke amakhwapha laye, ngoba siyabona uyathethisa abantu abaphakathi kwelizwe amaRoma, uchothoza abeSouth Africa, uhulumende weSouth Africa, usolabe MDC, abeAfrican Union, abeUnited Nations abathi amalungelo kawahlonitshwe. Usola wonke umuntu ngaphandle kwakhe. Kuyini okuhluphayo ukuthi ahlale phansi uhulumende weZimbabwe azibuze ukuthi abantu bakhonona kangaka, kuyini akuphambanisayo?
Vele ungabona usunguwe wedwa osucabanga ukuthi ulungile, wena wedwa nguwe alright, bonke abanye abantu bayagula, bonke abantu bayahlanya, bonke balamanga, nguwe ophethe iqiniso, kusho ukuthi usulenkinga enkulu. Ilizwe leZimbabwe liyadilika, lidilikile wonke umuntu uyakubona. Kugcwele amaphotholi kuyo yonke indawo, kudilike ezemfundo, kudilike ezibhedlele, kudilike yonke into. Ayisekho impilo eqondileyo, kugcwele ubuyanga, kugcwele ukunga sebenzi, abantu abasebenzi, abantu balala bengadlanga, abantu abagqoki, abantu abawatch, abantu abanathi tea, abantu abalampupu, abantu abalasichebo, abantu abalampilo eZimbabwe. Nga umuntu engakuboni khona lokho elandula khona lokho, uphila ngapi? Bayakwazi bakuphika bekwazi. Ilizwe kalisekho, liqedwe yibo, balidilizile. Lidilizwe izano PF, lidilizwe umbuso wezano PF kusuka ngo-1980. Baphikani into eyaziwa ngumuntu wonke, ebonwa ngumuntu wonke. Seli pelile ilizwe.
Umnumzana efidlela Ncube uhlaziya ezombusazwe. Umanyano weSadaki namuhla uzaqhuba umhlangano wawo omkhulu weOrdinary Summit. Iningi lisithi kumele uphathe udaba lwamalungelo oluntu abikwa esephulwa nguhulumende weZimbabwe. Umhlangano lo uza kwenziwa abakhokheli laba besemazweni abo ngamunye bexhunyaniswa ngomabonakude kuphela ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19. Umongameli Emmerson Mnangagwa ongumkhokheli weSADC Troika uza kwehla kulesi sikhundla adedele umongameli wakweleBotswana uMnumzana Mokgweetsi Masisi. Lanxa iningi lisithi umhlangano lo kumele uphathe udaba lweZimbabwe, njalo usole umongameli Mnangagwa phezu kodaba lokuhlukuluzwa kwabantu mahlayana, umphathintambo obona ngobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe uMnumzana Sibusiso Moyo utshele iphephandaba leSunday Mail izolo ukuthi udaba lweZimbabwe alusoze luhlafunwe kulomhlangano. Le yinto esolwe kakhulu ngomsekeli wesikhulumeli sebandla leMDC Alliance uMnumzana Felix Magalela Mafaspanda.
Siyamangala njalo siyadideka ngokwenza kweSADC. Kambi iSADC izafuna ukuthi kuze kufa abantu abangaki, kuthunjwe abantu abangaki, kube legazi elingakanani ukuze ithi eZimbabwe kulamacala afana ukuthi alungisiswe. sasithembile sibone ubaba upresident we South Africa Ramaphosa etumela invoice zakhe ngapha sithi baza kuluma ngohlupho oselungene endlini yeZimbabwe. Yikho ke thina siyamangala abantu bonke beZimbabwe babamba ngaphansi ukuthi kanti sadaki club yamapresident na o yisocial club nje ukuthi ababusi bayancedisana bengasolani bengayithandana amacebo okubusa abantu ngombuso omuhle. Siyazi mhlophe ukuthi abathungameli besadaka abanye bagcina besithi ukhetho lweMalawi oludlulileyo lana olwagcina selubhidlizwa yikhodi abesithi lulungile. Konke lokhu kusitshengisa mhlophe ukuthi labo ababusayo ngalesi sikhathi ama-president akhona ngalesi sikhathi esadaki bayancedisana ukuvala ububi bomunye. Kungani social club or boys club ukuthi hayi umfowethu lo club yami noma engaziphambanise njani.
Umnumzana Felix Magalela Mafaspanda ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance. Siqoxe njalo lesikhulumeli seZanu PF umnumzana Tafadzwa Mugwadi.
Chinoshamisa pane vari kuti munyika mune dambudziko racho havasi vose hapana kana muZimbabwe umwe chete. Vari kutaura zvavari kutaura zvemanyepo vari kunyika dzavo uko kuvachiongorora zvavanenge vachiona pasocial media.
Okumangalisayo ngabantu abati kule nkinga eZimbabwe yekuti bonke ayisizo zizalwane zakulelo. Bakhuluma amanga abawabona kusocial media bese emazweni abo. Amanye alawa mavideo ngawezihlakalo zakudala kuthi amanye athathwa emazweni afana leMozambique, Somalia, lokunye okwenzakala la South Africa esikubonayo. Bebe sekuqamba amanga ukuthi ngokweZimbabwe. Asibone ukuthi yikho okungenza iZimbabwe ifakwe kundaba ezikhulunywa yiSADC. Abakhokheli beSADC ngeke basebenze ngokutshelwa izinto kusocial media. Yikho sebekubonile ukuthi eZimbabwe kulokuthula. Njalo abantu bazihlelele nje ezindlini zabo. Abalwisana lakho kuphela ludaba lweCOVID-19 njengamazwe wonke. Lokho ukuthi iZimbabwe kumele kukhulunywe ngayo kuSADC yimbiko ya bantu asebephelelwe. Siyakwazi obekusenziwa iMDC lenhlanganiso ezimeleyo eziphiwa imali embassy yeAmerica ukuthi bengcolise ilizwe lethu besebenza lentatha lezindaba ezizimeleyo.
Warukunze oku to present Zimbabwe as a crisis.
Umnumzana Tafadzwa Mugwadi isikhulumeli sebandla leZanu PF ubexoxa lo Blessing Zulu weStudio 7. Ukuhlaziya loludaba sixoxele ocubungula ezombusazwe umnumzana Shepherd Mpofu.
Into eqakathekileyo ukuthi siyazi ukuthi iSADC labo AU okwesikhathi eside singathi sebehluleka ukungenela endabeni zeZimbabwe. Kulabakhokheli abehlukeneyo abambalwa njalo eAfrika esebenelisile ukukhuluma ngokuthi eZimbabwe kulama human rights abuses lezi zonke izinto. Ungakhumbula umgabisa sekhona balitshwana ababekhuluma ngokuhlukunyezwa kwabantu eZimbabwe. Sikhumbula bo Ian Khama labanye abalitshwane umongameli waseRwanda uKagame. So ngokubona kwami iSADC akula nto ezokwazi ukuyenza eZimbabwe. And iSADC umhlangano wamaqhegu nje angelamcabango ukuthi kumele kwenziwe ngoba vele labo banjalo. IBotswana leSouth Africa, iZimbabwe mayisisha iBotswana leSouth Africa layo iyasha ngoba makunje eZimbabwe nxa abantu bebaleke eZimbabwe kulamsebenzi abantu bayafa ngendlala zonke lezi zinto kuthi kuthi manje ama human rights abuses, corruption, abantu nxa bebaleka eZimbabwe bese South Africa bacina bengumthwalo womkhono womwe South Africa lomkhono womwe seBotswana. So yikho sithola ukuthi iBotswana leSouth Africa ezizikhulumayo ngoba ezizithwala nzima. But okuqakathekileyo njalo ukuthi umongameli weSouth Africa ngiyokumela khulume hashi iANC lama ministers, umongameli kumela khulume sazi ukuthi umenga.
Yebo iZimbabwe ayikho etafuleni yeSADC kodwa kungenzeka yini isibone bekhona abayiphakamisayo namuhla kukhulunywa ngayo kumhlangano weSADC.
Nxa kulabantu abalonembeza kuSADC kulenkokheli ezilonembeza ezike zakhangela ukuthi kwenzakalani eZimbabwe uma hola i-72 adlulileyo. Amabhishophu ekatolike a-issue statement bakhuluma abawukhulumayo and wonke umuntu uyavumelana lakho ukuthi amabhishophu abe right ngoba indaba abazikhulumayo indaba ezihlukumeza abantu bezimbabwe. I-ZANU-PF yabe isiresponda yabe iphendula i-ZANU-PF. Amagqwetha angamakatolika lawo akhulumile and nxa kunomuntu olonembeza kuSADC bazoyifaka ku-any other business ngokubona kwami ukuthi kanti izimbabwe kuhamba njani. Njengoba sengishilo ekuqaleni ingxenye bazotshela ukuthi hashi indaba yezimbabwe sisamelele ukuthi sikhulumisane nemihlangano yonke ephathekileyo kwindaba zepolitiki yezimbabwe. So ma siqeda ukukhuluma labo then sizobuya kuSADC sizolutshela ukuthi uhamba njani.
Umnumzana Shepherd Mpofu uhlaziya ezombusazwe sixoxela ekwele South Africa. Selikubonile na okusemaphephandabeni namuhla. Inkundla yeZim Live ithi inkisela engunobhala kugatsha lwezemali umnumzana George kuba matanga yena obephethwe ngomkhuhlane we-COVID-19 kanye lomdeni wakhe uqatshe indizamtshina ngempela viki yamthwala lemuli yakhe yonke bayajabula eVictoria Falls ngemva kokusila kulomkhuhlane. Inkundla yeNew Zimbabwe yona ithi kulabatshayeli bamaroli amakhulu ababili omunye wabo oyisizalwane seZimbabwe abafileyo duzane lomngcele weChirundu izolo ngemva kokutshayana kwezimota zabo. Enye yalawa maroli ibikwa ibithwele amafutha ezimota okubangele ukuthi ilumathe umlilo. Kubikwa kufe njalo abantu makhaza. Sokuyisikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho iloba yini okusenhliziyweni zenu.
Basakazwa kwastudio 7 lonke elisakaza kustudio 7 kanye nabalaleli. Mina into engithi ngiyichombijana balaleli bastudio 7 into esibulala ekhaya elizweni lakithi eZimbabwe. Siyakhala ngezano kodwa ubuningi bethu kasivoti. Uyezwa umuntu esithi izalo yalele esihlalweni kodwa engavoti. Asiye sizameli babantu benkosi ukuthi umnyaka kuvota siye vota sonke sisukume nobuningi bethu. Use South Africa upho hlezi kume 20 years uthi izalo yalele yamfuna ukuvotela ngubani bantu benkosi. Asisukume sonke siye vota kuze sikhiphe izalo PF lesitulweni okhuluma yimi umgcini dladla. Ngizalela uPane eMzola eK4 kodwa akho Tesi ngisekutswana eFrancis Town.
Basakaze ninjani? Kuyamangalisa lokho okukhulunywa uJoseph Chuma uthi abantu abathunjwe eZimbabwe oright abantu bethunjwa kangaka kuyini okwenzakalayo kangaka sho kumbe ukuthi bona bayadla bayasutha njengoba bengabe ZANU-PF. ZANU-PF unceda bona abakhulu abasezikhundleni laba thina abantu sibonke kodwa siyadubile and sithole nzima elizweni leli umlimi wabo uyangenela sisize ukuze siphile ngoba the sayo kunzima sho into zonke zinzima izimota azigadeki izinto azidingeki kunzima. Isilo kuhulumento right hayi lokhu kunzima kakhulu umantshali sebhlaphuza.
Labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imilayezo yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Abahlamuki abedlulise amalawulo bahlasele ngamabhomba lemipopo kwenye ihotela esigodlweni seSomalia iMogadishu izolo babulala abantu abayisikhombisa njalo balimaza abedlula amajumi amabili. Inhloko kahulumende wele New Zealand isidlulisele phambili ukhetho obelumele lwenziwe ngenyanga ezayo ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19. Ukhetho lolu soluza kwenziwa ngomfumfu. Sizwe qhibeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili khonapha eMelika. Umongameli Donald Trump ubikwa ephatheke kubi kakhulu ngokubhubha komne wabo umnumzana Robert Trump ngomgqibelo. Umkhwenyana kaTrump umnumzana Jared Kushner utshele umsakazo we-CBS izolo ukuthi umongameli Trump uphakathi kosizi olukhulu ngoba ubemthanda kakhulu umfowabo yena obhubhese leminyaka yokuzalwa engamajumi ayisikhombisa lanye 71. Akwaziwa ukuthi udliwe yisifo bani. Imfa le iza ngesikhathi umongameli Trump ephakathi kokukhankasela ukhetho oluza kwenziwa ngolwezi lapho azanqikelana khona lomnumzana Joe Biden owebandla eliphikisayo lamademocrats. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala eOhio khonapha eMelika umnumzana Tim Moringai.
Bebebonke bebangabangane and bencedisana ngezinto zamabhizimusi lezi. Okukathesi tho engikubonayo lapha eAmelika ikuthi abantu or izihlobo zakho aba-involved ngendaba zepolitiki kaningi ama-decisions ayenziwayo ukuthi ilizwe liqhubekele phambili. Enkankasweni leyi eye-election ebuyayo ngo-November 30 ngiyabona mina ukubhubha kukamnawa ka-President Trump akusoze kwakhathaza the general operation ye-Republican Party ngoba bona balungiselele ukunqoba ngo-November not just i-presidential office but ama-senate lama-house races for i-congress. So mbona ngathiwa bebelungisela from 2 years ago ngoba singakhangela ama-interview ayeyenzwa ngu-Michael Cohen owayeligqwetha lika-Trump wayesitsho ukuthi for the past 2 or 3 years umnumzana Trump ekhona ehofisini yewupresident la wayelungiselela for i-re-election for 2020.
Kulo mzukulu kaTrump osanda kuloba ugwalo echothoza kakhulu umalumakhe ubona kumphazamisa yini lokhu uTrump emizameni yakhe yokuthi akhethwe aqhubeke ngumongameli weMelika?
Akusoze kubakhathaze ngoba sabona ukuthi uMary Trump umzukulu wakhe wayephume lama-allegations ukuthi umalume wakhe wayephambanisa all this time kususela esesemncane. Hhayi, ngiyabona ngathiwa lokho is about moral behavior yomuntu which has nothing to do with governance. Ngiyabona ukuthi ama-politicians noma uZulu jikelele akula muntu ongela cala or something abantu abayizondayo kuye. So angiboni ukuthi amabhizimusi abo noma i-family issue yabo izabakhathaza ukuba re-elected ngo-November.
Umnumzana Tim Moringai yisizalwane seZimbabwe esihlala eOhio khonapha eMelika. Uziphetha ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. Inani labantu asebebulewe ngomkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe likhwelile njalo ngababili izolo laya ku-132. Umpati ntambo obona ngokwethula kwemibiko unkosikazi Monica Mutswangwa uthi uma ngamazwi yakhe okuthuka abafundisi beRoma wona asolwa ngabanengi besithi alakho ukuphehla inzondano phakathi kwemihlobo elizweni. Umanyano wesadaki wona uzahlangana namuhla inengi liwuchothoza ngokwehluleka ukuphatha udaba lweZimbabwe. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona eza kusihlwa ngo 7:30. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo 6:30. Olivalelisayo nguNtungamile Nkomo.